Amapolisa ahlomileyo avuke evimbe igalaji lechabalala elithengisa amafutha ezimota lapho bekuzaqalela khona ukufola kwabatshengiselayo besiyaphelela emahofisini ekhansi likamsitheli okuthiye abakade befuna ukuphatheka bebuyele emakhaya belokudana okukhulu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzayo onguye obeqoqe lokhu kutshengisela uthi kuyadanisa ukuba amapholisa abalele ukutshengisela bethi noma bemisiwe bazaqhubekela phambili kusuku abazaluhlela ethi ngeke bayekela ukhosi ethuka abantu.
Ukhosi osikhanya engumuntu esemandebeleni esithumela amandebeleni kungadoni. So namhlanje bekuze sizotshengiselela ukungasuthiseki kwethu ngendlela esikhulisa ukukhuluma ngayo. Manje abomthetho bathi akufuna akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sase sivumelani silabeya silohlangana lapha ngoba sasifunisa abantu sizobatshentsha hhayi sokuthi esingayenzi i-order kuze sikwenze kodwa hhayi sizahlala phansi silungiselele sibone ukuthi siyenza njani ngoba ngeke size sinekele yethu iprose ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu bemandebeleni.
Umongameli we-MRT omunye wabavinjwe ngamapholisa ukutshengisela uthi ukuvinjwa kwabo akubathokozisi njalo uCross abekwazi ukuthi kabayamukeli inkulumo yakhe.
Amapholisa isikhathi esiningi siwazi protector ibandla lezanupiyefu ngoba lawo siwazi ukuthi nawe ezanupiyefu. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi izanupiyefu libandla elingathakazeleli abelungu. Libandla elalwa labelungu libaxotsha izinto emapulazini nakumabhizinisi. Namhlanje siyazibuza ukuthi iprosenti yezanupiyefu ukuthi izodifenda umlungu lo okhulume kubi ngamandebele ekhuluma ngabantu abamnyama. I-interest yabo kuyini ngezindlela kufithi bayasho ukuthi i-cross right akukhuluma ngamandebele kuyinto eyiqondileyo lawo bayakusapota yibo yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosisiza.
Isakhamuzi sebulawayo South uMnumzana Melusi Chuma naye uthe kumzwisa ubuhlungu ukuba umuntu abamvotelayo usebathethisa aphinde avikelwe ngamapholisa.
Kusizwisa ubuhlungu ngoba abantu abasithethisayo ngabantu abaviki futhi bavotelwa emathebheleleni lesebe sehluleka futhi ukuhlonipha thina esabafaka esinkweni leso abasidlayo. Sisiwami nxa injikhonkotha ikhuzwa ngumnikazi besikhangelela ukuthi nxa injaleyo isikhonkothile ikhuzwe ngabanikazi manje kukhanya abanikazi bagijimiswa okhonkothwayo so asisakwazi ukuthi kunenjani.
Osakhulayo uJoseph Phiri laye uthe kuyamzondisa kakhulu esola ukusekelwa kukaCross ethi kukhanya inkulumo yakhe ivunyelwa ngumbuso okhona.
Hayi, kuyasizondisa kakhulu ngoba thina size lapha sizokhuluma ngalo muntu okwazi ukuthi asijethise kodwa amapholisa abuya ezofuna ukuthi bona bamprotekte singazi ukuthi owonelweyo kodwa kumele kuprotekte onjani empilweni.
UKierens Ndlovu laye ucale uMnumzana Cross ethi inkulumo yakhe imbi njalo ikhombisa ukuba ulobudlelwano lebandla elibusayo ngoba kuyibo abavame ukukhangelela phansi eminye imihlobo ezweni.
Ngilokudana kakhulu ngalokhu kwamapholisa ukuthi bemise idemo ngoba lo muntu uthethise umhlobo wabantu bakithi amandebele so bona bangena ngaphi kumbe lo muntu usebenzelana leLacoste so yikho bemprotect.
Kumaviki ambalwa adluleyo uMnumzana Cross uchothoze kabanzi abantu bemandebeleni okuthiye iningi labantu licasukile bethi yikuswela inhlonipho. Abatshengiselayo bathe bazaqhubekela phambili bedinga imvumo yokutshengisela kungakhathalekile ukuvinjwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.